njengebandla le-MDC Alliance besise eMat South okuthiwa kusayemalalume ebulilima West. Lapho besihlangana lezakhamizi zakhona ngale sixoxisana ngodaba lokhetho lolo luzayo.
Abantu babuya ngobuningi babo yini emhlanganweni leyi kungela mnumzana Nelson Chamisa?
Hayi, bayabuya sibili ngoba thina imihlangano esiyenzayo kayisiyo yamaprovinsi, sihamba ngama-ward by ward. So imihlangano emincane lapho esifike esigabeni nje esincane sibalekela ukuthi izakhamizi zingazahamba umango omude, zanelise ukuthi sizifikele lapho ezihlala khona. Awuvele kasilalanga lamahala insuku ezedluleyo besisegogo eGana, lakho sukuwadi futhi sasuke egogo eGana sabuya sangena eMat South. Lapho esesingena ebulilima West le-East, izolo futhi besingikhona ngale eMat South esigabeni seMadobo. Kusasa ngikhuluma kunjenje sizabona ukuthi kuyabe kumumetheni. Inkokheli zethu amapresident ama-political parties aku-MDC Alliance bahlala phansi bagobelana ama-provinces ukuthi ubaba uBiti uzakuya le, ubaba uShimeni uzakuya ngaphi emakhebeleni lakobulawayo, Mat North Mat South le Bulawayo, ehambisana lami lo honorable Senator Shoko. So lo nalo uphiwe lakhe izobho. Izinto kuleli lizwe azimanga kuhle, especially nxa sesikhangele indawo eMat South lapho abantwana abangenama-birth certificate bayahamba esikolo bafunde afike ku-grade 7 kabhali examination ngoba uhulumende wezane wabancithi isidubha ngodaba le-ground. Abantwana laba badingelwa amalayitha bahambe eGoli baye kwenziwa izichaka bezama ukudinga impilo. So ngabantu vele abalehuha elokuthi sebedinge ukuthi ikuchiya ngabantwana esigabeni sebefuna abantwana babuye ekhaya. Bayabuya sibili bagide bahlabele uzo kudobhela enhliziyweni ingoba ababe bezihlabela esiye sizithizize sisikhumbuza ngesikhathi sempi. Uzo umuntu omdala ixhegu lisukuma likhalela ingoma eyokuhaya ukuthi wangahawula ngabanje mina ngazala.
Sibonile njalo le White City
inxa yimihlula sazi ngoba lokhu ngababa langaba yimi uThabita Khumalo lokhu ngaqalisa ukula lezanu ngo-1980 okwenzakale kulumnyaka angaze ngubone. And ngezinye zezifiso zami ukuthi hawu bakithi somandla ngoba iWhite City besilobaba uDabengwa besilomntana kababa uJoshua Nkomo uSibangiliswe okhulume wacaca esazisa uZulu ngemfuno zabo ngezifiso zabo lokuthi bona basekela ubaba uChamisa. Ubaba uDabenga lawo wakhuluma and ukhulume wathi udubo lethu lapha ekhaya asibamba nini siyekhipha izane silungisa iZimbabwe abantwana babuye ekhaya bazosebenza hayi khona ukuthi benziwe izicaka ngaphandle ngale. Lokhu kimi kuyangikhombisa ukuthi hayi bo ikhothi yabantwana baseZimbabwe isikhulumile indlela abantu abaphuma ngayo amaralini ababuchamisa imihlola. Thina sesifithi hayi kushuthi sokuvuthiwe singazi njalo njengoba vele sisebenza lamagqili.